Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge umnumzana Thanonoka Wande obesipha indaba zolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaziku 17 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugurawundi olukhokhelwa zinduna lamuhla kobulawayo. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempelasonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuwathi hoku mematopo kuwathi 2 abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesiShona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ukungahambi kuhle kwezombusazwe.
Ikakhulu emakhaya emasouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu. Umsakazo esilawo baba Gande sitshayela isondo iyona le kuthiwa yiStudio 7.
Kwezemelika ziyambhebhela owayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomidi ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugurawundi olukhokhelwa izinduna lamuhla kobulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luza kuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo, iphephandaba leChronicle libika ukuba bekule ngxoxo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olwegugurawundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempelasonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edwale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Ngesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi ngisendabo Black Dog omjenyama labanye abafowethu. Imota sesiyithethe ayela problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathatha siyitshiye emashop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile we are about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele ilunga ledale lephalamende engumibandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 izani PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza South kuwat 4 bahlasele umama uthiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlansela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu besisiC besenza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine ebaleka wagcine siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esefu bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uendulanga ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha emathibeni sawo ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njengoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo kuwadi 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Nyoni owakobulawayo bathaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe-by-election oluzayo mhlaka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge-CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanile sebetshayiwe sebehlukuluze okwaneleyo sebefundi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane nabalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo yokuthi bathaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithi swa leli lizwe lingeza ngelibuseki abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo bantu abasuka insiza kuwat 4 kumbe ematopo kuwat 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale le mbhobho kulo mbhobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethiselwe abantu asonto encane le sikhuluma ngayo izanu PF isidigine impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha emathebeleleni
manje amapholisa liwazisile na
amapholisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapholisa eFilabusa lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilabusa behamba lo Augustine Gumede icandidate likakhansela lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapholisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathi uzibani uzibani yibo abasihlasela khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapholisa siyawazisa kodwa kukhanya amapholisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapholisa engenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapholisa sehlileka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalungezane PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezanu PF amalunga eCCC bakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezanu PF abalandlela abangazivikela ngayo xa amalunga eCCC angacabanga ukuphindisela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizabuseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abeCCC laba ezanu PF ngokufana ngoba owezanu PF uphuma igazi lowe-CCC laye uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi
Aloke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani nje emnyama moyo
okukhona ground that is ngathi ma-election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi nge-vote buying. Vote buying nje ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele kuthi ukudla lokubuyayo kuvela kuma-organization asincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayehlulekayo bakhangelele abaphathekileyo bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betho ukuthi babaholisa ukudla and ukudla loku kubuya kubandla elehlulekayo lezanup f kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi and yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu yithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esiswini mangoye sedlalela izipho abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi sisi ma-by-election lawa esibuyake ebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa nasiyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo inathathani kuthi kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukujawa kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje abozambia okwenzakalayo kanti thina ezimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intanga encane sibonile bayakhala ukuthi ba-rejiste ngakutshela babagandi ukuthi labantwabethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayarejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba le misakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele bese ngikhohlutha kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esitshayelisonto yiyonale kuthiwa yi-studio 7 iyezwa ngabantu yi-studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalayo endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe inamsakazo even oyot sisemakhaya le size sihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba sikasangazi le minyaka engakana singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulanto eyenzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi ukuthi ungangena endaweni enjengabodorobha uthi uyavula nje umsakazo ngalo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business.
Lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South. Imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU-PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa oTwitter labo-Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla leZANU-PF abaphehle lolu dlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selethule amagama amalunga akhethwe kudale le-Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. abakhethiwe okwakuqala babalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obert Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa nabanye abanenginengi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamtshina okuncinyane okungelamtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, livuka njani kustudio 7. Siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona lakho konke lisezela khona ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Ye, kunevideo engibona lapho ephuma kuma-elections kuma-by-election campaign eMadok. Kambi ZANU-PF ma izohamba yethutha ama-youth emashonaland waletha eMadok ukuba nezwethu selabantu. Le nto le angazi singathi singayibiza ngani kodwa ikuzama nje ukuthusela abantu into engeke kusebenze njalo luqalo lo kuba lomlomo omkhulu kujalo ukuthi inkukhu lomlomo omkhulu ichisa umlomo yikho sebekufuna manje ngoba uma bezofika laphana i-community indawo isigaba masingasukuma simelana laba bantu akula nto abangayenza noma bephethe izibhamu lezi abazitholeyo kodwa hayi mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelane ZANU-PF angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani Studio 7 asakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 olumbulisayo-ke lapha ngumdala Khumalo ilani egoli bakwethu. Hhayi engingakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe womunye obelalele inkulumo yami ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu. Hhayi akusiyikho lokhu angishoyo kanjalo, akuqondiseke nje lapha. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lombiko ukuthi ngapha ngemashonaland amasabhuku avotisela abantu emashonaland umbiko wabuya le-CCC awubuyanga nami. Mina nganginanisela into evele ikhona, so akuqondiseke nje angangizwa kabi njalo angasuki alalele i-Studio 7 ngenhliziyo njalo. Okunye amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostelwe ukukhuluma ngesishona ngenkani kuma road block lezibhedlela la kuyo yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunjenje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku position umuhadi kuzana ufakwe angikwazi ukuthi position bani, yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani labo bahlali bakwethu, siyabonga bakwethu ku-Studio 7 okwindawo wonke amasakazi wethu, siyabonga yonke lapho. Hey, siyabonga ku-Studio 7 esikhiphe indaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo nje ukuthi sithole indaba yethu. Angithi yazi nje sekuhambeni Studio 7 sike silahlekele ngamafoni sale nje sikwa njengokade sezizithukele indaba lapha zaphinda zangastopha ngoba ngani ngoba into zakhona zisike kutontshelwa lapha eGoli sithi ma siphuma sensebenzini sikwazi izigudi lapha ngaphana. So ifoni yasala ingasekho kwenyanga yonke. Ngiyakutshela nje iqhubeke ngaleya ndlela elasekuhamba ngayo izithukelele nje amamesejeni ngama-news lapha zindlele kuye ngambo yami leyo. Ngiyakucelela-ke lapho e-Studio 7 lilapha.
Studio 7 linjani? Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhalale labaningi engozini le yenzakale inyanga, abantwana besikolo labeyimuli zabo mayuyo. Ngithanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi kodwa sikhala labo shuwa kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe izingozi abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova akangeneli. ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
ngomusa ngenjabulo ngengilele kustudio 7 abalaleli nami basakazi lonke lestudio 7 ngilokuthanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemikhini ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF negukhura wundi yabo le kodwa namhlanje kuloke sidizi sivotelana nayo izanu PF le njalo esenzela iluthi iminyaka engamashumi amane lambili 42 years silokhu sihlupheka kodwa sibeleke sigijima nayo leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemikhilezi ngiyalicela ngiyalincenda ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngixwayisaka ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi sisimoshele ibizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kustudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba ezileqiniso indaba ezingakhiphi isihlangothi yebo mina-ke lapha ngisesewange lokho engikhala ngendawo ewange la kusetshenzwa khona emachineni ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usecina amachina besamelaphisa from emlaphiseni ngaye kuyuthe kumbe kwaqamuka kwabanjani abasamlandeleli kumbe bamkhombase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumente kwabenyansa kumbe babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kwabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalelwe kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemili kababhadali ifemili balezimali abantu laba kumele ihulumente ingenele sibi lincedisa abantu especially abakhupha abakhombase life yakhe life futhi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo kwaba isilimi esinjalo kuzethi bancediswa abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela because abantu bakithi esinjabelele ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abe lekusasa ngethi ukuthi bafike sebenze bulala abantu bakamthokazi lapha kusale sekungesela abantu abagcina amafemili abo abantu babo beswelele ukuthi ezikolo bayahamba njani sacela sibi ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-SFET wayenasa ayiwangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga khona ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Kande mfowethu nawe sithi hayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu ala bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinanciba sinjeni nxa izanu PF ngithi kanti ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthu othi bona bali bandla elikhulu baizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwaco mfowethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungahlala umuntu ofunayo namanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabaforce ungakhohlwa ukuthi amapolisa lawo ngabafoyi basitshele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafoyi bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeza abantu nabo abalithandi ungacabanga ukuthi abo bantu bethi balithandi abalithandi liyabahlukumeza labayathusela waye lingafuni ukuthandwa faith ma kuthi njalo waye lingathandwa faith thandani faith phela njengawonke umuntu namanga nje amanga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kusitudio 7 akaze ngizwe umuntu olisapota namanga ndoda hhayi kamanga yasibhola thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lwe-WhatsApp +1 202 465 0318. Zibe mfitshane ke incwadi zenu imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke siyabonga njalo lingathuki ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela. UTrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa wajaphi Bhango Dube.
Isinqumo esethethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo, nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye ukutshengisela ukuthi akekho umuntu phezu komthetho, njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni ethize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwenzela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini, iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belakho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube nokungahlaliseki kuhle, ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo, njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump, ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayebhede ngayo udaba laseRussia, njalo ukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona, njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukuthi yena ukhona osekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu, okungenza njalo ukuthi kube nomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha ugcina ekugcineni kube ungathi sesifale lokuba nomsindo kakhulu, noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezeboycotta le nto okuvusa umsindo ukuthi le nto le ingabi yinto engahamba iqhubekele phambili ngendlela idale lesenethi elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump egcine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube nomonakalo ofana nalolo esawubonayo. Kodwa-ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala, ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu, njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Alo ke ngumnumzana Difa Wajabi Bangodube olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I be the father of an innocent child, and everybody's watching. So blind to your conscience and reason. Could it be love for your country or for the gun you
isikhathi sesidliwe umangoya sisavuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugurawundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lapho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.